indaba esihluphile ekuthi lo president uke wayingathi uke wayithinta kwi-conference isisegoromonti ungakhela lo lama-ministers sebekhulumile baphuma sobala ukuthi no abantu laba singathi ingamashurugi kanti sekuyisigebenga ezezijonge ukuphambanisa abantu ngobanye umuntu ehamba etshela ibhemba usithi uyagamula umuntu ingenzeka ukuthi laba bantu banenhloso yabo esingayizwisisiyo yikho ukuthi lapho ababonakala khona abaripoti ngabona abantu bethwele amabhemba akukhulumi ukuthi endaweni enje uthole amabhemba ongabona ngathi imayinini okuthiwa nxa abantu yothi igolide ofana ithole ihambe lithole amabhemba kulesi sikhathi ngasenge amapholisa alinyazwa abulawa abantu besekelelwa benjani esikutshoyo ukuthi umuntu ohambe ethwele ibhemba kumbe duze kwemayini umethe wabonakala akutshelwa amapholisa abo bantu babantu lo president utsho njalo ukuthi kababanje mabangaxolelwa
siyabona ukuthi le mathebeleni kwakwaba khona abantu abaganyulwa ngamabhemba uzakukhumbula sibili mhlophe kambe kuyini okwenza ukuthi kumemetheke
endaweni yevova ngiyakwazi kakhulu endaweni yevova yeduze kwegwanda ngiyazi indaba yakhona
kuyethusa kangakanani khonokho
kuyethusa anti wabona ukuthi into ekhona ngoba kunjenje gips langathesi kunjenje ngikumayinini kwesikhathi yozomunye umuntu ekwethisele ukuthi sizalidingela amashurugu ukuthi umangale ukuthi kathi abantu othiwa ngamashurugu kuyini ngokubona kwami nabona ngani uhulumende indaba le ufanele ayingenele ayisebenze masinyasinya ngoba abantu labana bajonge ukungcolisa ibizo lendawo ngoba sazukhangela ukuthi ukuthi abantu ngamashurugu amashurugu yindawo phela angitsho ileyo ndawo babe sebesuka laphana bezithi bangamashurugu so ngathi abaturiza abanye abantu upresident ukhulumile wathi phazi ngezinto eziyazo lezo azifunakali elizweni so ngaleyo ndlela abantu abanjana mme ngitshoyo ukuthi uma mayini zonke angabe ekhona abantu ngababambane bangabona labo abantu abahamba ngamakhombi abayizigebenga bethwele amabhemba abakhulunywe babanjwe bacetshelwe emapholiseni babanjwe ukwenzela ukuthi abantu baphile ngokukhululeka ngoba iqiniso njengoba ukulethile abantu abasamayini abasagebhi ngendlela elokukhululeka ngoba endani ekhoromboni ngithembi kwabo unazele ukuthi kunabanye abafike batshaya bathathela istofu bavula lo munye umuntu kwaphana omunye walimala ngabuhlungu.